Bagu VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 31 Mbimbitho 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kubikwa kulezi dumbu zabantu ezathathwa ngamanzi ezulu lesiphepho iCyclone Idai eManicaland ezingamachumi ayithoba minwe mbili ezitholakale eMozambique. Kambe kungaba kuhambe njani ukuthi ukansila webandla lezanu PF anqobe kukhetho olwenziwe kobulawayo izolo?
Yiko ungananzelela uthi boliwe laphana abantu bahambe bayavota ngabantu abalitshwana. Lokho kukhuluma izinto eziningi.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kubikwa kulezi dumbu zabantu abathathwa ngamanzi ezulu lesiphepho iCyclone Idai eManicaland abangamachumi ayithoba minwe mbili ezatholakala eMozambique. Lokhu kutsho ukuthi sebebhubhe kulingozi yezulu sebesiyafika amakhulu amathathu i-300 eZimbabwe. Kunjalo nje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi abazatholakala bephambula uncedo oluphiwa abehlelwe ingozi yezulu lesiphepho leli bazajeziswa kanzima. Ukunqoba kwelunga lebandla lezanu PF umnumzana Kidwell Mujuru kukhetho lokudinga ukansila ka ward 28 kobulawayo eCowdrey Park okwenziwe izolo bekuvele kukhangelelwe ngabanengi kulandela ukumelwa ngamalunga amabili okwenziwe libandla leMDC. Kodwa impumela yokhetho itshengisa ukuthi lanxa abamele iMDC unkosazana nomagugu mloyi lomnumzana Colette Ndlovu bengahlanganisa amavoti abo bobabili awaneli ukuthi ngabe benqobe uMjuru. Kodwa ezinye ingcwethi zithi ibandla lezanu PF lingazitshaya isifuba ngoba inani labantu abavotileyo eledlula kancane inkulungwane ezimbili 2000 isigaba seCowdrey Park silabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amachumi amabili lantathu i-23,000. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sezanu PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe ukuthi bamukele njani impumela yalolu khetho.
Okokuqala ngivela ngithale ihlombe ibandla leZanu PF, ngithale ihlombe ukansela omutsha ongeneyo uComrade Kidwell Mujuru, ngithale ihlombe abantu beCowdrey Park abaphaphamileyo babona ingozi ababesezifakekiyo ngemva kobana babe silahlile kuqala bavotela iqembu le-MDC Alliance. Kuhle nxa umuntu angabona imistake yakhe ayikorrekthe njengalokho sokwenze nabahlali be-Cowdrey Park. Ngibona ngantwa sizabona umehluko in terms of ukudivelopela kuthuthuka endaweni yakana eCowdrey Park kuba kube yinto enhle kakhulu.
Singathi ukuphumelela kwebandla lezanu PF kumbe yikuthi abantu ababuyanga bazovota ngobuningi babo njalo ibandla leMDC belifake amalunga amabili?
Ibandla leMDC belifake amalunga amabili sibili, kodwa ungabala unga-eda inumber zabo bobabili ini kazifiki enambeni etholwe ngukombeti uJulu enqoba ukhetho lwe-council. So ukuthi basenze amalunga amabili akusatho lutho ngenxathi kato sona lesi. Ngibona ngantwa lokhu yikuqala ke ukuphaphama lokuvuka kwabantu bakobulawayo ukuthi ona kwesinye isikhathi singaphongu uvota nje sivotela amabandla kodwa asivote sikhangela ukuthi umuntu esimfakayo uza uyasimela na uzafeza izifiso zethu esifunekala ngabe ziyahanjiswa kumbe ngaba usekhansini kumbe ngaba sephalamenti. Ukhombeti umjiro uzabatshengisa abantu ukubana nxa ukhansila uvela ezanupiyefu usebenza njani ngoba siyabe simhlezi ibhobo phela njengebandla simekashuwa ukubana uyafeza izifiso ezabahlali abekhansibakhonani.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZanu PF bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje abazi ngokwenzakala kubandla le-MDC bathi ababili abancintisileyo bemelele libandla unkosazana noMagugu Mloyi lomnumzana Colette Ndlovu baxhaswe ngamacele asekela umkhokheli webandla leli umnumzana Nelson Jamisa lelinye elisekela unobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Muonzora okutshengisa ukudabuka phakathi kwebandla. Usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lomnumzana Colette Ndlovu omunye wabancintise bemele ibandla le-MDC othi yena ziningi izizathu ezibangele ukuthi banqotshwe kulolu khetho.
Indlela okuphathwe ngayo abantu kusho ukuthi abezanu-PF bebetshelwe i-information i-voters roll itshintshiwe abantu batshintshwe izindawo lapho abavotela khona so besithi nxase behamba besiya vota tholi ibizo lakhe lingekho so abanye abantu bakhalalile vele abaningi ade amamela abengekho kustation labantu befanele bavotele khona.
Sizwile inhlanganiso yezesni isithi bebetshelwa ukuthi bayivota kwenye indawo.
Ye khonokuyani ukuthi abanye indawo zakhona kade bezivalela zungo-4-5 kilometers umuntu ukuthi ekayevota khona ngani uyamenza ukuthi umuntu agcine sengasahambanga ukuyavota.
Kodwa lokhu kungabe kwenziwe lakulabo abavotela ibandla leZanu PF.
Ya, kodwa ke asingenza ke sibe leshuwa lokuthi bona engxenye njengoba babakhethayo kwesinye isikhathi bakhetha vele bekwazi ukuthi ngoba ama-structures e-MDC baye bewazi ukuthi abantu laba ngozibani amanamba abantu bayathatha ama-structures ekugcine khonaa.
Kuyikuthi ibandla lakho belilelunga elilodwa elincintisayo. Ubone ngani abantu bebezabuya ngobuningi babo yini?
Ye, abantu bavele bazondiswa yi-confusion ye-party ukuthi khona kungaba lama-candidates amabili abantu basebesithi khanye i-party idlala ngathi yikho kwenza abantu abaningi bakhalala bangayivoti ngoba nxa ukhangela thina sine about 35,000 voters abaregistered but nxa kuvota abantu abaku-3,000 we-chose ukuthi abantu abaningi bakhalele.
Manje nxa lawe uvuma ukuthi kule confusion ebandleni kwenziweni kusasa kumbe ngabe lawe wayekela kwancintisa umamlo yethu?
Ya ngangingasoze ngiyekele ngoba wayekhethwe yiparty yimi okwakufanele ayekele umamlo yekuba nguye owayekuthiwe ka-stepe down alibani iparty yangintshelile ukuthi nge-stepe down ngangizalalela iparty ngangizastepe down lokhu kube yisifundo kodwa bebezama ukunqabela ukuthi kungabe le two candidates ikuthi nje omunye umuntu uyabe sengasalaleli umthetho wephathi kodwa bebezama ukunqabela sibili.
Alo-ke ngumnumzana Colette Ndlovu ongomunye wabancintise bemele ibandla le-MDC kukhetho lwekhansili olwenziwe kobulawayo izolo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale kobulawayo. Lokhu sikudaba lunye ingcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi uthi okungaba kubangele ukuthi bandla le-MDC linqotshwe yikukhethela abantu abazabamela.
Ngokubona kwami okokuqala ngibona ngathi silohlupho lokuthi leyi iparty i-opposition party yenkulu i-MDC Alliance ngibona ngathi iproblem enkulu yikuthi ile isile system yokuthi yayimpose ama-cards ebantwini yikho ungananzelela uhlubo lube laphana abantu bahambe bayavota ngabantu abalutshwana lokho kukhuluma izinto eziningi kusitho ukuthi bavote abalutshwana isizathu esinye singaba khona esokuthi abantu engxenye ama-candidates abefildiwe abawathandi ngaba ngunumber one. Unumber two kungenzakala ukuthi bona abakade befakiwe futhi abe-MDC Alliance ngabantu engxenye abaimpozwa ebantwini ngokunjalo abantu ngobuningi babo labe opposition abanye abahamba bayavota kuyindlela yokutshengisela ukusolwa kwabo ukuthi kufanele bahlonitshwe. Okwesithathu njalo engxenye kuyatshengisa ukuthi ubukhokheli be-MDC kobulawayo kungaba yi-district kuyakuba province engxenye labo sofika esigabeni sokuthi sobusehluleka ukuqoqa abantu ngendlela yakhona abantu ngokunjalo abaselamqoqi njalo kwenza ale ngxenye lanxa bekhona abaqoqayo ngalabana abantu angathi sebediniwe abantu abangathi bangama-dictators khonokwane kosokusenza ukuthi unanzelele ukuthi abantu ngasokunjalo bazihlalela emakhaya babukele befuna ukuthi bonaba abathungameli babontola amandla ngubani. Uyikho ungananzelela layo i-ZANU-PF umehluwayo ukuthi i-ZANU-PF ilabantu bayo abahlale bemaintaine le-numbers ungaze uyikhangela iminyaka eminyaka ivoti yabo ihlala ikhona pha kushouthi bona i-membership yabo bayayi-retaina bayigcina injalo kodwa ngapha ku-opposition akuqedakali kuya phansi kuye phezulu then okokugcina vele yona i-MDC Alliance okwenza ifake abantu ukhetho ababili utshengisa ukuthi iphathi le ayizwisisani utshengisa iphathi le ilokuxokozela phakathi kwayo.
Ye manje singathini nxa sikhangela elakusasa?
Sokusegcekeni ukuthi ibandla le-MDC Alliance likhanya ungathi seliluzile injongo yokuthi why labunjwa. Alisakhangeli ukuthi likhangeleli ukuthi lingene lincede abantu lizama ukungena embusweni lingese abantu khanya ungathi abantu sebe-power hungry omunye lo munye sefuna basesikhundleni. So engxenye i-way forward sokuyikuthi phose ye-MDC ama-structures awusuka phansi kumbe kusuka ku-wadi kusiya ku-district kusiya ku-province awudilizwa abantu bonke laba i-MDC iqalise kutsha and iqalise kuhlela abantu abazazwisisa i-struggle abantu abakhona abezngani ngabantu asebediniwe ngabantu asebefisa ukuthi basuthise izikhwama zabo basuthise izisu zabo abaselandaba labanye abantu.
Alo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazo ebekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe libizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC.
Manje ke ngithedele emuva kancane ngilithi ezandleni zikaMthembu ozithembayo uGibbs Dube.
Senganamasiko wenziwe manje nobaba mkhulu babelobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhangele okungenziwa khona ngale ke eManicaland lapho kube lezulu lesiphepho ucyclone Idai kukhanya kulabanye abathi kungangcono abantu bekhangele emadlozini ye lapha ke silobaba uRichard Ndebele oyingcwethi kwezamasiko esintu kanye lomnumzana David Mhabenyana Ngwenya inyanga elodumo. Sizaqalisa namhlanje ngobaba uNdebele.
Xa ngabe kuvuma abadala abakuliso sigaba bona laba nokuthiwa kabafundanga bona abantu abangaxubhiwe amazinyo abaphila isintu sibiza kudala nxa bekhona bayakwazi ukuthi into le iwumhlola njalo ihlolani njalo kumele kwenziwe njani ngesintu kuphela kungazange kubanjwe into eziningi lezi ezesimanje uyabona into yakhona isihamba nje ideda ngoba uyakhumbula dube ukuthi nangakithi ngapha ngimaNdebele nxa izulu lingananga okweminyaka emibili emithathu sokulesomiso siyaphuma siyenjelele kuweyiwozana zigide akudingi itechnology i-psychology yesintu eyemimoya engangenelani lento zesimanje.
Ye okumele ke akuqalise khonokho ubaba Ndebele ngubani?
Ngilusizi Dube ngoba wonke abantu okumele benze leyo nto sebabalekele emasontweni sebesesaba ukubamba izinto lezi ngoba besaba ukuthi bazodwa ngamacaba kodwa bakhona abantu abamele yona linto okumele bayimele ngesintu ikakhulu abantu bakuleso sigaba lapho kwenzakele khona yona le into abantu kumele bayibambe sisibini.
Kuzaba khona mpela abakhuluma ngesikristu bathi ha osokhulunywa ngubaba uNdebele sokubizwa amadlozi phakathi sokulokuloya phela abasoze betsho njalo.
Bangaze batsho njalo kufana Dube bangaze batsho njalo kodwa iqiniso liqiniswa liqede kuhlobo befuna bengafuni lokho kufuna isintu kuphela bethanda bengathandi Dube whether bayafuna whether abafuni whether bangangotshani whether bafike emayezimba ingangezibhakabhaka lokhu kufuna isintu kuphela.
Kungabe hlule esintwini lapha kuyahamba njani?
Akusoze kwehlule noma sikunjani Dube niyakubhejela mnakudla
ulethemba sinto ngalolu
akusoze nxa kungazi esintu ngesintu akusoze kwehlule noma sokunjani kule ndlela kukhulunywa ngayo ungabona kusehlula ngesintu Dube kubanjwe ngabantu abangazile eso sintu
okwamanje uthi sizwe ke ukuthi uthini umnumzana David Mkhabanyana Ngwenya.
Nazo kwehle ingozi enzaka kuyadingakala ukuthi abakhokheli, nansitho abakhokheli ngisho ama-traditional leaders, bona ngokwabo babona ukuthi bakhupha umuntu loba abantu ngezigaba ngezigaba, bayebika ukubika babe siyabika elitsheni enjeleni ukuthi nanku osokwehlile, ukwenzela ukuthi umoya onje ukhuzeke uvaleke, ngoba kayikho enye indawo emasikweni ongabikwa khona ngaphandle kwenjelele, njalo ibikwe ngenhlonipho enkulu ezitshenisa abantu ukuthi bahlonipha lokho okwenzakele, balandele imithetho yonke efunakalayo xa umuntu esiyazika enjelele.
Singathi-ke okumele akuqalise konke lokho ngubani babangweni?
Angithi izinduna zikhona ngezigaba ngezigaba. Ingathutshe inye evelela khona lemashonaleni, ithutshe inye evelela legwembeni, labanye abaphakathi ngumlando wabo okufanele bakwenze lokho. Angithi babizwa kuthiwe ngama-traditional leaders, ngama-traditional leaders awosibo, nanto soluqondane labo kathesi usibo, yibo sokufanele ukuthi baphaphame babone ukuthi okuyikho yikuphi okungenziwa.
Ye bangakhutha-ke khonokho-ke kuyakehle okunye yini, kuyahamba njani?
Angithi lapha kuyabe kusenzeka ukuthi lokuzayo loba nini kwazakala ukuthi abakhokheli bakhona abamasiko, lokuzayo kuzavaleka, ayikho enye indlela yokukwenza lokho. Uminista omele ezamasiko nezinduna katshaya impembe, umlando wakhe ukuthi azive induna ezisempumalanga, entshonalanga, eningizimu, enyakatho bayekwenza usiko.
Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje. Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge umnumzana David Mkhabanyana Ngwenya, inyanga elodumo. Ngibonge njalo umnumzana Richard Ndebele, ingcweti kwezamasiko esintu. Ngolibalise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube Lilane.
Siyabonga Gibbs Dube, njengoba kuyisonto nje ke singene ecaweni lo ntungameli inkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya, igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo lababukeli labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje-ke ngibuya lelizwi elitholakala encwadini kaDavida eyamahubo, isahluko samachumi amathathu lane, indima yechumi besigamnyambili. Lapho kufundeka khona kanje: uJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo, uyabasindisa abanomoya odabukileyo. UJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo, uyabasindisa abanomoya odabukileyo. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, leli lizwi ilizwi lenduduzo kulabo abalenhliziyo ezaphukileyo lomoya odabukileyo. Kodwa umbuzo uthi, kanti njengoba uJesu wathi weza emhlabeni wenzela ukuthi abantu bazophila impilo enhle njalo egcweleyo, laba-ke asebezenhliziyo ezaphukileyo lemoya ejabukileyo ngabanjani? Yilabo abantu abangena phakathi kwenkinga ukuhla kwamalanga. Kulezi insuku kuleli elakithi, indaba esemlonyeni womuntu wonke yindaba yesiphepho lesi sokuthiwa ngu-Idaye, esibone senze umonakalo esingazange kisiwucala ngibe siwuphuphe. Abantu balahlekelwe izimpilo zabo, izindlu lemizi kwadilizwa, amabholokho akhukhulwa, imigwaqo yabali kanga, amatshe agiqika ezintabeni, akusalanga lutho. Konke khona lokho yikho owephula inhliziyo zabantu babe nomoya odabukileyo. UNkulunkulu-ke wenza izinto zakhe ngesikhathi sakhe engacelanga emuntwini. Kodwa-ke lanxa kunjalo, kumele sizwisise amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu la kulo sosimo esinjalo akutsho ukuthi akasekho. Kuyafana nje la nxa kumnyama khaca phandle impisi zidla umniniyo akutsho ukuthi inkanyezi kazikho ngale kwamayele. Siyakhohlwe nxa sekumnyama sithi inkanyezi lenyanga akusekho, kodwa iqiniso ukuthi amayezi lawo angedlula inkanyezi sizazibona ukuthi vele zihlala zikhona. UNkulunkulu unjalo ukuthi lanxa kuhamba esigodini sethulu yokufa uNkulunkulu ulakha izikhathi zonke. Kodwa-ke mina-ke ngithanda ukuthi ngingini bazalwana abathandelayo, yebo siyababona ocyclone Idai zonke iziphepho esizizwayo, kodwa bakhona abanye abantu abaphila emhlabeni abaphendula bafana le-cyclone Tsaki, babe yi-cyclone yokusa kwamalanga, abantu abephula imoya yabanye ngokwenza izinto ezingajabulisi abanye abantu. UNkulunkulu uthi nanxa kunjalo ngikhona, lezo ziphepho ezikhanda layo laba abazikhandayo, mina ngikhona ngizakulithindisa ngiseduzane lami. UJobe wangena phakathi kobunzima obumangalisayo, kodwa uNkulunkulu kazange amthiwe. UJesu uqobo lwakhe walingwa, kodwa kazange ehlukane loNkulunkulu. Lathi nxa singena ebunzimeni, ingabombe isiphepho oyitayi lokunye kunjalo ingozi emgwaqweni, kholwa leli lizwi ngobana uNkulunkulu uyabasindisa abantu bakhe lanxa sekunzima okungakanani.
Akuyiphethe mfundisi.
Thixo olungileyo Jehova, ninimandla wonke, wena somandla wasemandleni, uthi phephise kuzo zonke iziphepho lezi ezidalwa imvelo labulezo ezidalwa ngabantu ngabomu. Yenqabela-ke ukushabalala kwabantu bakho, bopha amanxeba enhliziyo zabantu bonke. Cela amandla ozobona phakathi. Amen.
Amen mfundisi. Ibe kukuhle ukuba lawe kuhlelo. Siyabonga.
Ngizibongela-ke lami labo uNkulunkulu asenzele kahle sonke.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Lamhlanje kwezemidlalo, iqembu leChapungu liqhubeke likhokhela kungalane imiklomelo ePSL kulandela impumela yemidlalo yalamhlanje. Kesikhangele ukuthi ziphume njani emidlalweni yalamhlanje. Harare City 0, FC Platinum 2, Black Rhinos 1, Highlanders 1, Dynamos 2, Chicken Inn 3, ZPC Kariba 1, Chapungu 5, Bulawayo Chiefs 0, Caps United 2, Manika Diamonds 0, Triangle 2, Ngezi Platinum 1, Wange 2, Le Yata 0, Le Rentals 0.
Direct from Washington, the voice of America.
Okwamanje ke sengilitshiya lo Mike Hobe.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike Hobe. Kule viki siyenze zomculo, namhla siyajayiva ngesingizi bathi put on your dancing shoes, gqokani isichathulo zenyu zokujayiva. Ayeye silo mculo ngisakhulayo uMJ Sings, kodwa singakahambi kuye. Wathi ngilishaye ngamafishane ngale ngoma yakhe engiyithandayo, ngishaye ngaphakathi le ngoma. Hu, nangu MJ Sings uthi dali wami
umfumene uthando dala ngikufuna love wami ufuna love wami sengi umfumene uthando dala ngikufuna love wami ufuna love.
Nangu MJ Sings wathetha isiXhosa uthi sengifumene uthando dala ngikufuna love wami, ubesemathandweni lo. Asizweni ukuthi besikhiphani lapha MJ Sings. Ngiyakwamukela kuhlelo lwabatsha ba 4, unjani?
Ngiyabonga, ngiyabonga, ubona mina wama.
Ay, mfoka baba, mfoka baba, ngile ngoma ingishaya ngaphakathi. Yo 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 yashisa.
Ngiyinda nami. Chinta sikuzwe.
Mm. So, dali wami, dali wami, dali wami. Awusitshele ngamafishane ngale ngoma.
Udali wami ngamrecord yalo lo Mercy Cubit. Omunye nje amaprojects odumileyo lapho kubulawayo laseZimbabwe. So bese studio nje sisebenza lelo langa bese sirekodela ama-advert. Ngazirekoda i-advert sibe sishaya i-keyboard kwaphuma into engani mnandi. Nayo ndoda ingoma le saqala ukuyirekoda, ma zirekoda njalo bese kwaphuma nje yonke into yase yahlangana lelo la.
Mhm. So mnumzana, ngiyazi vele ukuthi ukhishe okuthiwa ngesiNgisi i-EP noma extended play, kodwa ngesinto sithi i-album idlalade yona engaphansi kwesihloko esithi Soul and Mind. Tshela phela uZulu okunenge mayelana ngale album.
So uSoul and Mind le ngoma ezintathu into engifuna ukuyenzela abalandeli, ngoba bekuyindlela yami yokubabonga ngokungixhasa lokuba nami esikhathini sonke lesi, ngoba sengile minyaka more than 10 ku-industry yona le yomculo, and abalandeli bebengisupporta, bengisiza ngendlela ezihlukeneyo. So ngabona kuyindlela yokuthi ngibabonge. Ngisasebenza i-album ngisalipheka lapha, but ngabona kungenothi banike inzisa yokubuya.
Mhm. Nangu MJ Sings uyasho ukuthi i-album iyeza, kodwa umthakazo omuhle nansi inye ingoma ikudlala deleli elika MJ Sings uthi sithandwa ngizobuya.
Sithandwa ngizobuya, thali ngizobuya, yeke ngikulahle, yeke ngikukhohlwe. Thali ngizobuya, sithandwa ngizobuya, yeke ngikulahle, yeke ngikukhohlwe. Wathi love ikhawulezi.
Uhlelo lwabatsha lilo Mike Hove, namhla kuhlelo silomhlabeleli ongisakhulayo uMJ Sings. MJ, awusitshele mnumzana, kudlaladeleli ubufisa ukuthi uZulu afunde izinto ezinjani? Ngibona ukukhuluma ngezothando.
Udlaladeleli bengizama ukuchasisa kahle ukuthi uthando lihlukene, uthando lunjengesihlahla lulengatshi ezihlukeneyo. So sola estorini yesinye ngisethandweni olu-distant. So ngizama ukuyesiplena izitori zothando ngendlela ezihlukeneyo.
Mhm. Isikhathi bafo yiso esesidliwe ngumangoyi. Kodwa gqiba uhlelo utshela abalaleli ukuthi ngabe efisa ukuthenga idlalade lakho libiza malini, njalo kumele bayephi?
Idlalade likhona kuma-online stores, actually ngibathi ngama-iTunes. Ukhona then ngama-CD akhona for $5. Abathande ze-WhatsApp labo khona siyabasiza njalo, $3 ubo-WhatsApp. Inamba yethu ngu-0775593575.
Nangu MJ Sings. Kodwa singakagqiba uhlelo wathi silalele inye ingoma yakhe uthi Phakade.
Can you be my girl? Cause I love to be your man. Can you be my girl? Cause I love to be your man. Cause you made my mind go.
Nangu MJ Sings uyabuza uthi can you be my girl. MJ, thank you so much ngokungena kuhlelo bafo. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo lwabatsha.
Bona mina Mike, bona mina.
Mthwakazi omuhle, sesifikile emaphetheleni ohlelo namhla, kodwa sihlangana njalo ngolwesibili kuhlelo Z Connection. Abafisa ukuxoxa ngami ngikhona ku-Twitter, njalo ku-Instagram @BigMike3. Ngiyabonga abangilandelayo. Isikhathi du olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove, Zulu kandaba.
Bye-bye. Can you be my girl? Cause I love to be your man.
Ai, siyabonga Big Mike.
Yes, silungisise ke kwezemidlalo laphana ke iwange 2 yada 0 iHerentals 0 to 1 0 silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama Chris Gande.